Masabe Zulu sithanda ukubonga usapho lweZimbabwe lonke jikelele ngokusifisela inhlanhla enhle njengoba libona izami sihlasela emini lebusuku. Ngesikhiwa bathi an injury of one is an injury of everybody. Siyabonga kakhulu isolidarity elisenzela yona, abanye bayasithandazela, abanye bayasitshayela ifoni, abanye baye emahofisini ethu. Abanye ngabasi abaze fundraising ukuthi bafuna ukuthengela upresident imota eyadilizwayo, bafuna ukumthengela njalo imota bulletproof, lekawuso ebulletproof, lokulungisa njalo izimota zabanye ezabhidlizwa eZANU-PF. Yikho ke amaprovinsi ethu wonke ang-12 eZimbabwe sekhompyutha kabi, wonke sebefuna ukuthi upresident efike ezekhuluma labantu, hayi membership kuphela. Kakhulu abamaprovinsi abasemaphandleni, njengoba sivele emaswingo asesizahlala phansi kubonakale ukuthi sizasuka, upresident uzasuka lapha engaphi, ngoba abantu sebefuna ukubona upresident, ngoba isikhathi sonke lesi ede kulamanga ukuthi emareserva emakhaya ngokweZANU, abantu sebebonile ukuthi hayi iZANU siyaphelwa ngumphako. Ngalokho imbongolwane sesiyibhokozile emahlabe ezulu, sisuka emaswingo sizalitshela ukuthi kuya ngaphi. Abaku-external provinces njenge-United Kingdom, the United States, le-Europe ababambekile sibili, senza i-fundraising ukuthi bathengele upresident i-bulletproof vehicle, bamthengele lekawuso futhi e-bulletproof, baphinde balungisise izimota ezabhidlizwa iZANU nokubhadalela abantu ezibhedlela, ngoba abantu babamba umlomo wangaphansi, kodwa basiphe isibindi ukuthi lapho esivela khona kukhatshana sokusale okuncinyane, indima encinyane. Mahlebuze, siyabonga ngoba sesiza basonke kunew government ezabe ithungamela ngubaba uChamisa, abantu bonke bathi ijaha kalingeni, bengafuni befuna.